mina engubonayo kunye kuphela nje okwodwa ukuthi kusetshenzwe nzima ukuthi kucelwe kumbe kukhuthazwe abantu ukuthi bayivote. Ngoba okukhanya kusenzakala ungathi abantu abasazihluphi ngokuthi bayivota ngendlela yokuthi sekungathi sokusengqondweni zabantu ukuthi hayi loba singaze sivote akusoze kwenzakale lutho. Angibona ngathi ayisilo qiniso lonelo. Okukhona kufanele ukuthi abantu baphume bayevota, bakhuthazwe baphume bayivota ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kuyehlula njani. Ngoba lokho kuthiwa kuzarigwa asila qiniso lokuthi ungarigwa nxa kuyukuthi ama-votes awe opposition maningi ukwehlula lawo awe main party.
Yes, sizwe baba Samaita, ubona njani sibili wena ukuthi kwenziwa la?
Ngilingelele, ngiyabonga njalo ukuba phakathi kohlelo. Mina into engayitsho yikuthi amabandla aphikisayo, ikakhulukazi ibandla elikhulu eliphikisayo le-CCC, kumele ukuthi lithathe amanyathelo wonke azakhombisa abantu ukuthi nxa ngabe bezavota, ivoti yabo ayisoze yebiwe njengoba sokujwayelekile. Yebo kambe njengoba uMthombeni sisho ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bonke baphume ngobuningi bayerejista bayevota, kodwa ibandla eliphikisayo kufanele ukuthi libe nendlela zokugqugquzela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ivoti yabo ayisoze ijontshwe. Lokhu kungenziwa njani? Kungenziwa ngokuthi kukhonjiswe amanyathelo wonke afana na le media ukuthi siyazi ukuthi eminyakeni edlulileyo yonke le inhlangano kuzaba lokhetho, ibandla elibusayo liyayiphatha imedia linganikeza abanye ithuba lokuthi basebenzise ama-channel wonke afana nalabo ZBC lento ezinjalo. Kuye futhi indaba yokuthi lapho kubalelwa khona amavoti, lalapho okuzavotelwa khona, lalabo abazabe bekhangelela amavoti, ngingathi ama-monitors. Ngale kwalokho futhi ngiphinde ngikhulume ngendaba yama-centers lapho kuvotelwa khona, iZANU-PF iyayithatha iveki ifake ekhwapheni. So izinto ezinjalo kumele ukuthi ibandla eliphikisayo lingavumi ukungena okhethweni ngaphambi kokuba izinto zilungiswe.
Ye, baba Mthombeni, singathi kumbi ibandla leZANU-PF lingani lapha nalapha kungandiyavimba othintini. Kodwa-ke amabandla aphikisayo akhanya sibili alenkinga ezimangalisayo sibili ukuthi lokuthi ayikhethweni kambe abachayi lokho kuthiwa i-on goal. Just look.
Ezikhathini eziningi kukhanya kuyikhokho nokho. Ngoba eqinisweni sibili nxa kuyukuthi kuloku kuphikisa okuthiwa khona kuphikisa ukuthi asithi thina mina nginje ukuthi wena hamba Mthombeni uye kukhuluma ngezinto ezingenza ukuthi siwine. Inambona ngathi ziningi kakhulu. Angithathe nje owodwa, asithi thina nje mina ngingakubuza nje lawo diwe khona khona thina. Ngubani ofuna ukuthi ahlale emnyameni lapho kungenamagetsi khona? Uyabona ukuthi akula muntu ofuna ukuhlala emnyameni angithi. Then ngubani ongenza ukuthi kube lamagetsi? Ubona ngathi bona abantu abayiwa benza kube lo mnyama khathesi. Nxa singabavoteli abazaletha yini amagetsi after tomorrow. Kulezegcekeni ukuthi akula nto enjalo ezakwenzakala. So okunye engikutshoyo yi-message ukuthi khona utshaye lapho, wenwaye lapho kuluma khona. Ungaphongi ukuhahaza nje ukhuluma izinto eziningi ezingaphathelananga lalokho ofuna ukuthi ukuwine. Ziningi izinto ezingakhulunywa i-opposition laphana ezingalandelwa, eziqumbaqumba abantu balandele baye kwenza ivoti.
Ye, siyamuzwa ubaba Mthombeni. Samaita, singavala khonapha ngomasithandwa.
Lami ngithanda ukugcizelela kulokhu ubaba Mthombeni aqeda ukukusho. Kuqakathekile ukuthi abantu izizalwane zeZimbabwe zikwazi ukuthi njengoba kuyaye kuthiwe esiNdebeleni ukuthi kusinwa kudedelana. kuqakathekile ukuthi kube kunikezwe abanye ithuba ngoba isystem esilayo leyo isizamile iminyaka yaze yaba isisiya ku-43 kodwa singakuboni ukuphumelela ngokunjalo abake behlehle kungena omunye sike sinike abanye ithuba sibone ukuthi mhlawumbe bona bazokwenza kanjani
ye kodwa Mthombeni umbuso kawuphakelwane njengegwayi
hayi awuphakelwana njengegwayi sibili kuyasetshenziswa kufanele ukuthi usetshenzile njalo lalaba abebandlela ubusayo bangaze bezwa ngathi kuthiwa khona abantu bayabazunda kumbe kunjani hayi thina sifuna ama-results